impela iqalile icampaign iweekend nale edlulileyo, ilontshiwe icampaign yephelandaba Tshabalala, ilontshwe lapha nemagrosa eTshabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, kakhulukazi i-leadership ya e-best ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo ukwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe, njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi liyakhumbula that day last 10 pisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phukeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hayi ukuthi likhokhelwa mbani, hayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela buyahamba. Kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.